Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sithathele lithuba ukubonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 kaZibandlela 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
we made an application for the proceedings to be streamed live to the public. The document that we tendered to us after that the defense outline has already been tendered. So it won't be necessary for us to consider whether or not to amend the defense outline.
Umeli wezengeza wesedalela eParliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likaMantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithonisa icala lakhe i-live streaming.
Sokumele kufanele ukuthi izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini, kodwa ke akula lutho olubambekayo kuzikhalazo esesizifakile kuminyaka ophelileyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi silobele uhlangothi olwe-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyiswane ngezithembiso ezingafezwanga nyakenye. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla siqansile kwamagama ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wezengeza wesedalela eParliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likaMantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithonisa icala lakhe i-live streaming. Usikhala uthonisa icala lokuphazamisa ukucutshungulwa kodaba lokubulawa kwelunga lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change, uMo Blessing Ali, ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi edale likaMantshi, igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uthe kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zivunyelwe ukutshengisa lokho okwenzakala emthethwandaba ebulenjini be-intanethi ngesikhathi icala leli lithoniswa. UBhamu uthe izihlobo zikaSikhala ezigoqela labo abaphandle kwelizwe lentatheli izindaba eziphandle kwelizwe kanye nalabo abavotela uSikhala ezengeza West bafuna ukwazi okwenzakala edale lomthethwandaba.
We made an application for the proceedings to be streamed live to the public.
Sicela ukuba udaba lolu lukhitshwe ebulenjini be-intanethi ukuze umuntu wonke aluzwe. Uhulumende uthi udinga isikhathi ukuba cabangisise ngodaba lolu luzaqhubeka kusasa ekuseni.
Uphinde wathi umthethwandaba lapho okuthethwa khona lolu daba kaweneli abantu bonke abafuna ukuba sedale sithi amapolisa agcwele phandle esethusela abantu. USikhala uthi ukukhitshwa ebulenjini kodaba lolu kuzanceda kakhulu ukuba amapolisa engathwali nzima ukuxotshisana labantu. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana George Manokore uthi uhulumende uphikise isicelo sokuba udaba lolu luphume ebulenjini esithi bazakupha izizathu zabo kusasa. Kusenjalo uBhamu utshele umthethwandaba ukuba ngabathokozi ngamaphepha ecala likaSikhala abaphiwe ukuviki edluleyo. Icala seliqalisile ukuthonisiswa.
The document that we tendered to us after.
Amaphepha esiwaphiweyo sesiqale ukulungiselela ngodaba lolu. Akusaqakathekanga ukuba siguqule lokhu umthethwandaba ungakasitsheli impumela yakho.
Udaba lukaSikhala luzabuyela emthethwandaba kusasa. Umnumzana Bhamu ekhangelele ukuqhubeka ekhuluma ngodaba lolu okuzenza ukuba uMantshi aphe isinqumo sakhe. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalithokozi ukuba uSikhala usephose efike inyanga ezifika ezisithupha esejele.
Sile nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibheu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu bencindezela ke sasa siyabuyela ke emakhoti
uqhubeke esithi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba umhlaba wonke wazi ngokwenzakala kusikhala
live kuma internet lamanye ama platforms ukwenzela ke laba into esihluphayo kakhulu thina njengebandla yikusetshenziswa kwamacourt abuse ngama politicians to advance ama political objectives whereas kufanele ukuthi kusetshenziswe umthetho welizwe kubana wonke umuntu u entitled to a bill kwakula ngazelo epheleleyo esuthisekayo kithi
usikhala ukhangele ukuthoniswa olunye udaba lokubangela udlakela olwenzakala enyathime kulandela ukubhubha kukamo Blessing Ali yena owabulawa nguPius Jamba Mugandi yena ovuma icala lakhe selokho kwabotshwa usikhala usefake izicelo ezisika ezithumi nambili emthethwandaba zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya kodwa kukhanya kusala ngimele isitho sevenisiharare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi isilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyiswane ngezithembiso ezenzwayo ngomnyaka odluleyo ezingafezwanga. Lezi zithembiso zigoqela iholo isicelo sabo sokwakhelwa izindlu zokuhlala ukuhlawulelwa indleko zesikolo zabantu ababo lokunye. I-Studio 7 ixoxele siphathamandla salinhlanganiso esikhangelane lesabelo sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, kuliqiniso ukubana sibhalile incwadi sibhalele umqatshi Public Service Commission sayithumeza futhi njalo nakuminister we-finance nalabo minister we-education sikhangelele ukuthi-ke incwadi leyo sithi lesifiso kakhulu ukuthi-ke kube lokuhlangana lokukhulumisana phakathi kwenhlanganiso ezimelele ababalisi ezinye izisebenzi zikahulumende kukhulumisana ngendaba zeholo lezinye izinto eziphathelane lokusebenza lomsebenzi webalisi lama-civil servants.
Kungani liyibhale kathesi incwadi yakhona njalo imumetheni?
Ye, okudale ukuthi incwadi le siyibhale kathesi ukuthi-ke siyananzelela ukuthi-ke sokumele sokufanele ukuthi-ke izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini kodwa-ke akulalutho olubambekayo kuzikhalazo esasizifakile kumnyaka ophelileyo. Izikhalazo lezi zigoqela okulandela ukuthi-ke kumele iholo lababalisi libuyele kulokho elaliyikho khona kungakafiki u-October 2018. Ngalesi sikhathi-ke umbalisi owayehola imali enlutshwana wayehola imali engange-$640 kanti-ke futhi-ke sikukhangelele ukuthi sikhulume ngakho ngapha yokuthi kuningi-ke umqatshi asekuthembisile kodwa angakufezanga okugoqela ukuthi-ke kubhadalelwe i-school fees abantwana bababalisi. Njalo-ke sikhangelele ukuthi-ke lezinye inhlelo ezikhulunyiweyo ezinjengokuthi-ke ababalisi baphiwe izindlu bakhele bancedise ukuthi bakhe izindlu bathengele lendawo zokuhlala ezinye lamasenzi konke lokhu yizinto esikhangelele ukuthi-ke nxasingahlangana lomqatshi kukhulunyiswane ngazo ngoba into ezivele zakhulunywa kodwa-ke umqatshi uyokelokhu engakafezi izithembiso zakhe.
Useliphendulile yini umqatshi ukubana uselinikile ilanga lapho elingahlangana laye khona?
Ye, incwadi-ke ihambe lamhlanje besingakatholi velela ngabo umqatshi etshoyo ukuthi-ke singahlangana kumbe ngiye sihlangane kodwa-ke esikukhangeleleyo ukuthi kumele sihlangane ngoba nxa ukuthi-ke akusela kuhlangana sisebenzi ziyabe sezingasela ngendlela ngaphandle kokuba ziqala leyo msebenzi.
Yiwumbuzo ebengivele nzalandela ngawo ukubana nxa engaliphendulanga kumbe nxa esala ukuzwa izikhalazo zenu liza kwenzani ngakho?
Ye, ngakuwukuthi-ke umqatshi kasalalelanga lokhu esikucelayo kumbe asaphendulanga sikhangelele ukuthi-ke nxa kuwukuthi-ke umqatshi kasazanga waphendula kumbe wasinika lokhu esikukhangeleleyo sikhangelele khanala umsebenzi ngoba lokhu kabe kuyikubantezela njalo kuyikuncindezela izisebenzi ukuba zisebenzele ihala kungatholakali nzuzo.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomgcini sihlalo wePublic Service Commission ukuzwa umbono wabo ngalolu daba. Kodwa ngesikhathi sisiya emoyeni bebengakaphenduli imibuzo. Kodwa ke umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha olubona ngezemfundo utshele iStudio 7 ukuthi kuliqiniso ukubana abe Progressive Teachers Union of Zimbabwe babhalele umgcini sihlalo wePSC incwadi becela ukukhulumisana ngesimo sokusebenza kwababalisi. Kodwa uphikile ukubana ababalisi basongela ukhalala umsebenzi nxa uhulumende engafezanga izithembiso zakhe. Kudaba olufanayo, enye yenhlanganiso yababalisi, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, yona ilobe enkundleni yokuxhumana e-Twitter, inxusa izizalwane zeZimbabwe ukubambana zitshengisele ngolwesihlanu. Linhlanganiso layo ikhonona ngokungathembeki kukahulumende, owathembisa inhlawulo yamadola eMelika aphezu kwamakhulu amane, $540 ngenyanga. Elebutswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayitha ukuchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe immigration lukhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kweleBotswana umzana niye bagali uthi izehlakalo zokuhanjiswa kwabantwana bengela abazali njalo bengela ncwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanje imoda ebeyisuka kwele South Africa elubhekise eZimbabwe labantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo kungela abazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe kakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitha ukuchaphisa abantwana imngcele. Umzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana. Kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe seSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-applyele amapassport a-applyele lo gogo kumbe lalogci nabantwana ukwenzela ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu laba abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela amapassport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGabriel Mzala Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu okulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungekho eduze so kuningi kungenza abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa being abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakalayo endlini.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka qinisa imithetho kwenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni. I-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayo nale nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kweleBotswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisa lolu daba kakhulu endaweni esemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana bechiswa isikolo uzasebenza kule Botswana ugcina kudala olunye udubo lokuyophula kwemthetho e-child labor. Ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, idale lephalamende lakwele Melika ele Congress liqale ukuhlala namhla. UKevin McCarthy, umkhokheli wamalunga edale elitsha ele House of Representatives ongowe bandla lama-Republicans, ubikwa lokhu ethwele nzima ukuthi athole amavoti amalunga ebandla lakhe ukuthi anikwe isikhundla sokuba ngumlawuli wedale uSpeaker, ngoba kulelinye icele lama-Republicans elingafuni ukuthi aphiwe leso sikhundla. Umbukiso wokuthengisa kwemitshina yangalezi nsuku we-Consumer Electronics Show, CES, owenziwa mnyaka yonke ukukhangelelwe ukuqalisa ngolwesine edolobheni le-Las Vegas esigabeni seNevada khonapha eMelika. Lanxa umbukiso walonyaka wengezelelwe indawo ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% nxa kuqathaniswa lanyakenye, abantu abakhangelelwe ukubuya embukisweni bazabe bezinkulungwane elikhulu hathi inkulungwane phose ezingamakhulu amabili abakade bevame ukuba khona ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle kwele Malawi babika ukuba izikolo zalelo lizwe zizake zime ukuvulwa ngolwesibili njengalokho obekuvele kuhleliwe emadolobheni amakhulu abalisa iBlantyre leLilongwe. Leli nyathelo lithethwe emzameni yokumelana lomkhuhlane wesihudo se-cholera, ngoba lilokhu liqonga inani lasebebulewe yilesi sifo labalaliswe ezibhedlela. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla isiqansile kwamagama ngenyanga edlileyo kampalakazi, osokudale ukuba abathengi bakhonone ngesisindo seholo abathi siqhubeka sisehla. Okwakathesi imali yendleko yomuntu oyedwa iphose ibe ngamadola azinkulungwane ezingamashumi amathathu amadola eZimbabwe, $29,219. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke okulokhe kuqansa kubikwa kwengezelelwe yimpi ekhona emazweni athengisa amafutha ezimota. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho njalo efundisa ekolitshini ele-National University of Science and Technology INUST, uthi khathesi kusesemasinyane ukuthi kwaziwe ukuthi kuzahamba njani njengoba amazwe abesilwa esekhulumisana.
Siyananzelela ukubana kube lokukhuphuka okwenzuzo esiyitholayo ngemva kokuthengisa impahla zelizwe lethu kwamanye amazwe esingathi impela o-coal ezifanisela ogolide, but kukhuphukile umhlaba wonke jikelele. Kwelinye icele njalo phecelezi ngapha kumpahla esizithenga kwamanye amazwe, ukukhuphuka kwempahla esizithenga kwamanye amazwe kwabangela lakho la i-inflation, ukukhuphuka kwentengo umhlaba wonke jikelele singananzile. Lokho kwaqala ubudlwangudlwangu phakathi kwamazwe e-Ukraine le-Russia. Kunzima ukuthi sihle sithi bhadla, kuzaba ngathi kuba neno ukukhuphuka kwentengo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi ubuyanga buzaqhubeka bukhona elizweni ngoba kungeke kulunge khathesi.
Wonke amazwe emhlabeni alenjongo yokuthi lokho abakuthengisela ngaphandle okuthiwa ngama-exports kube kukhulu kakhulu okwedlula ama-imports abakuthenga ngaphandle. Kungenzeka isikhathi eside iminyaka eningi khona lokho kuba loncedo kakhulu kwezenotho, kuqinise imali yelizwe, kudale imisebenzi lezinto ezinjalo. Kusadingeka isikhathi eside kakhulu kwenzeke kuphindaphinde kakhulu ukuze kulethe inguquko kwezenotho. Kanti-ke enye into esiyibonayo ukuthi kukhule kakhulu ama-exports okwedlula ama-imports kungabangelwa ukuthi abantu bakugcwele ubuyanga kakhulu abanamali yokuthenga ngaphandle, kodwa i-industry ayikakho.
Unkosikazi Melissa Mathuthu uthi intengo yezinto ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke, okuyinto enzima njalo ebuhlungu.
I-inflation ayikazisizwele njengabathengi ngoba nxa ngikhangela umumo okhona khathesi nxa sikhangele i-back to school ama-price akhuphuka ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi athole something. Intengo yonke izinto ezimqoka iyakhuphuka njalo le mali edliwa umuntu oyedwa iliholo lomunye umuntu okuyinto enzima njalo ebuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni ophila ngokuthengisa uthi bakhweze intengo zabo ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi ngoba labo bebethola ikhuphukile lapho abawoda khona.
Nxa sikhangela ukuthi ibhizinesi iqale ukuphakama ngoNovemba kusiya kuDisemba abantu belungiselela ikhefu leChristmas sesesihlala sesigijima sisiyawoda lanxa kwesinye isikhathi besithola sokukhwelile. Yikho lathi okusenza sikhweze ngapha hatsho ukuthi siyadilisa ngoDisemba lathi lapho esiwoda khona siyabe sithole sokukhwela.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko ochaza ukuba ngenyanga kaLwezi impahla ezithengiselwe amanye amazwe zikhuphuke ngesilinganiso phose esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-34.7% nxa kuqathaniswa lenyanga kaMfumfu. Kuthi ezithengwe kwamanye amazwe zingena eZimbabwe ngenyanga kaLwezi zikhuphuke ngesilinganiso esiphezu kokuhlanu ekhulwini i-5.2%. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umdlali wenguqu owayedume emhlabeni jikelele u-Edson Arantes do Nascimento owayesaziwa ngokuthi nguphele obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo eseleminyaka engamathumi ayisishiyangalombili lambili 82 ungcwatshwe namhla edolobheni leSantos kwele Brazil lapho akhulela khona. Abantu abaningi banelise ukuvalelisana lomuyi ngemva kwelanga lonke isidumbu sakhe sibekwe enkundleni yenguqu kulelo dolobho. Banenga bathi kufanele akhunjulwe njengomdlali omkhulu kulabo bonke abake badlala umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu emhlabeni yeFIFA uGianni Infantino uthe uphele ngumdlali owaphakade njalo inhlanganiso yakhe izacela amazwe angamalunga eFIFA aphezulu kwamakhulu amabili 211 ukuba anikeze inkundla eyodwa yokudlalela inguqu ngalizwe ngalizwe ibizo likaPhele. Ukuxoxa ngenhlonipho ePO Phele, iStudio 7 ixhumane lomnumzana Lucky Dube olandela umdlalo wenguqu.
Ngiyabonga ukuphiwa ithuba lokuthi ngikhulume ngomdlali lo omkhulu elizweni lonke othile Phele. UPhele kimi bengumuntu owangenza ngathanda ibhola. Ngiyacabanga ngo-1970 ngangu-grade 3 i-World Cup iseMexico. Ngiyacabanga isikolo siphiwa ama-Pepsi Cola mahala ku-celebrate i-World Cup. Lami ngiqala ukuze kuthiwa i-World Cup. Kukhunywa umuntu okuthiwa nguPhele, uPhele, uPhele. Ngaba lethuba lokuthi ngibone ama-films akhe ayenziwe esasiwaboniswa esikolo, i-training yakhe ayenza, ama-games ayewadlala. He was such an inspiration. And enye into eyangenza ngimthande kakhulu yikuthi ngisesemncane lami ngabona ukuthi kukhona umuntu omnyama odlala ibhola okumangalisa kangaka. Silahlekele sibili, kodwa into enhle engiyithanda ngayo yikuthi ufundise abantu bonke ikakhulu emazweni lawa alobandlululo ukuthi bahloniphe ama-players la angabantu abamnyama ngoba uyabona ukuthi even amazwe amaningi e-Europe asehlonipha ama-players angabantu abamnyama. Ngibona ngani kusuke kuphele konoku ngoba uyitshintshile sibili yona i-face yebhola.
Ubona inhlonipho yakhe Dube ayiphiweyo ngemva kokutshona kwakhe ifanele na?
Lapha kunzima ngeke ngimfananise labantu abezepolitics. Lo bengumdlalo webhola. Into engithokozisayo ukuthi iFIFA ibikhona, lo mkhulu weFIFA laye ebekhona. Amazwe amaningi, mina ngiseEngland, wonke amagame adlalwayo ebemnika i-minute of respect ngingazi kwamanye amazwe, which is very, very great for me. Uyiphiwe sibili inhlonipho. Uyiphiwe kakhulu. Ngake ngize ngisole.
Umkhokheli weFIFA usecele amazwe wonke angamakhulu amabili letshumi lanye ukubana
baphe uphele inhlonipho ngokunikeza inkundla zenguqu ibizo lakhe ukubona lakho khona kokuyinto enhle yini.
Ya lapha ngavumelana la impinde ngavumelana la into enhle lapha ebezama ukuthi agcwalisise ukuthi lo bese hambile uphele kube lento ezabe isikhumbuzo ukuthi ungaya ndawo elizwe lapho kulebhora khona kube le ndawo lapha ozafikela khona ubone ukuthi indawo enjele yakhiwa ihlonipha uphele. Kungaba kuhle sibili angusoli kangako kodwa mina bengifisa ukuthi ama stadiums amacha azakwakhiwa kumbe ama stadiums amadala ayo aqala ibhola emazweni ikakhulu eAfrica. Xa sikhangelela indawo enjengeZimbabwe singathi nje iBarberville Stadium isistadium esaziwayo lesana akulesinye ngala singathiwa yiphele stadium. Hayi kungajabulisa ngoba lokhu kuzenza ukuthi ilegacy yakhe ihlale ikhona ngoba wonke umuntu ozabe ebona uphele uzabe ebuza ukuthi kanti istadium sabiza uphele wayengubani lo phele. Ngibona kuyiyo imfanelo enganceda ukuthi ama stadiums anike amabizo.
Umnumzana Lucky Dube ulandela umdlalo wenguqu esixoxe laye eSex kwelebhilithane. Abathengisa ezitaladini kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenzela khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxwa iqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 labana kukhulunywa kuthiwa sidiskonjese i-CBD abantu abayethengiseka ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-City Council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors size lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile imakethi yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi umango omude semalokitshini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo makethi ibisi phelile khona February March. So ngibunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector e-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni lekuvukeleni lokutibe habuma umuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani baze behoda eduzane bethengisa.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansili yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-City Council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akula lutho abasithembise lona akula sibili sizintandane sizihlalile sizoda sichova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona okunje ukuthi ikhansili ibambane lathi sakwanisa ukuthi sinikeleni sakwanisa ukuthi siyakhe leyo makhethi. Kodwa okunye loko kokuthi singathola nokungenza sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelokhu sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga.
Lo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. ku live talk namhlanje kuhlelo The Connections khangela ukhangelelwe ngabasakhulayo lumnyaka esisungulayo ka 2023 sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu livalelisayo yimi Gaino Gumede Saidi ngisitha sidibane njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.